Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesibili mhlazi ku 21 Mpandula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli webandla ngoba engelaso isikhathi esifunwa ngumthetho webandla elilunga.
Bakhona ngempela abazothinteka lanxa nje ngingeke ngaqamba amagama abo.
Kodwa uNkomo uthi akusiloqiniso ukuthi waba lilunga lebandla lezaphu kuwona lo umnyaka okumenza abe lelungelo lokuncintisa.
Mina mfowakande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukusela ngo-2010.
Sokusungulwe ibandla lezombusazwe eliphikisayo elithiwa Citizens Convergence for Change okuyindimkimba yebandla le-MDC Alliance.
Lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke
lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli webandla ngoba engelaso isikhathi esifunwa ngumthetho webandla ukuthi abe elilunga kuqala engakancintisi. Isinqumo sebandla sithi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka emihlanu elilunga. Kumbe ofuna isikhundla sedale elimqoka ele NPC kumele abe leminyaka emithathu elilunga. Ngempela sonto idale le NPC lavotela ukuvuselela lesi sinqumo esathathwa ngomnyaka ka-2019. Sixoxele isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Njengebandla elikholelwa kudemokrasi njalo njengebandla elikholelwa ekuthuthukiseni imbono yabantu ehlukeneyo, sisavumelana ukuthi sizabamba umhlangano special meeting ekhangele yena leyo indaba kuphela ongumhlangano esubambe ngeSaturday edluleyo. So siwubambile lo mhlangano wahamba kahle, sayicubungula kakhulu indaba sakwaba lama debates awuhlonze oluphezulu kakhulu. Ekugcineni savota, impumela yakhona iphume isithi abathi leyi i-decision ayihlale ikhona batholakale bebaningi ukudlula labo abaphikisayo, labo abathi i-decision leyi ayichithwe. Kodwa ke ukuza komhlangano lo siyakwazi ukuthi bekungeke kwabuya isikhalazo ezinjalo kumbe bekungeke kwaba lesikhalazo ezinjalo kungela bantu abathintwa i-decision le ka-2019. Liqiniso sibili bakhona akade bethinteka njalo bakhona abazathinteka ngempumela yalo mhlangano esubambe nge-Saturday. So umhlangano uza nje ngoba kulabantu abakade bethinteka singathi ngendlela abangayithandiyo nge-decision leyo. Ngibuye njalo ngithi i-decision ephumileyo kulandela umhlangano okade ukhangela leyo ndaba kuphela izathinta njalo abanye abantu akade bevele befisa ukuthi kutshintshwe.
Manje bangaki abaza thintwa isinqumo lesi begcine bengancintisi kukhetho?
Njoba ngichilo ngaphambilini bakhona ngempela abazothinteka lanxa nje ngingeke ngaqamba amagama abo okwamanje kodwa bakhona abazothinteka njoba sihlale lo mhlangano bekungeke sawuhlala umhlangano owalolhlobo kungela abantu abathintekayo ngesinqumo sika 2019 so bakhona liqiniso bakhona abazathinteka kungatsha zonke zombili National Executive Committee bakhona abathintekayo njalo ku presidential race bakhona abathintekayo
umnumzana iphithule maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma esicingweni lestudio 7 esejohannesburg kwele south africa njengoba istudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomnumzana simangilizwe nkomo yena othi akusilo qiniso ukuthi ube lilunga lezaphu kuwona lo umnyaka
ibranchi yami site ngisukume ngincintise ekhethweni lokuba ngumongameli ngithe ngonela ukusukuma kwaba lo muntu ongazange ahlaziye adingisise kuhle ukuthi ngimi kanjani epathi wasegijimela ke yena ukuthi eye kunozindaba kumaphephandaba ayekhuluma ukuthi uSibangilizwe lo asimazi njalo akekho ephathini so ke yikho kwenzakale lapho ke wasekubhala lezo ndaba zabo sabela umhlaba wonke lokuthi uSibangilizwe asilolunga lephathi mina mvokagande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukusela ngo-2010 ngamakhadi ami wonke kusukusela ngo-2010 kuze kuzofika lamuhla I'm a fully paid up member kuze kuyefika uDisemba ikhadi lami li-right elalonyaka so-ke yiyo indaba eyenzakalayo ukuthi umuntu wagijima wayakhuluma khonokho anzake ngizihlupheke ukuthi ithole ngiphikisa oba
kodwa bona bathi uze waba lilunga lebandla ngo-March lo umnyaka bengabe bekhona yini abalenjongo enjalo
ngizazi ukuthi ngimi kanjani lo muntu wahamba wacebela leyo nto ngumuntu laye oncintisayo obencintisa ukuthi ebe ngumongameli webandla lethu lezaphu yikho-ke ngabona ngoba sisonke khona ngale emathebeleni South Province sesihamba ukuthi sincintisela ndawonye labulaye akasakuthanda ngalokho yikho-ke mina ngomgqibelo amakhehla avele emathebeleni South bahlale phansi bahlangana ukuthi bekhangele kuhle indaba yami le bayikhangela-ke baxoxisana basebecela ukubona amakhadi ami ukuthi kuwe lo bufakazi ngawaveza lawo makhadi hhayi bahle babonthi hhayi ngiqinisile ukuthi ngililunga lenhlanganiso basebebhala-ke incwadi etho ukuthi hhayi uSibangilizwe ulilunga elipheleleyo lezaphu njalo uyakufanela ukuthi ancintise isihlalo sikamongameli yikho okwenzakaleyo-ke ngikhona emncintisweni kande hhayi angiyindawo ngikhona ngizancintisa esihlalweni leso lami njengabanye abona sesibahlanu kathesi abancintisayo leso sihlalo yikho okwenzakalayo voka kande
umnumzana Simangilizwe Nkomo ngomunye wabafuna ukuncintisa ukuba umholi webandla lezaphu ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo sekusungulwe ibandla lezombusazwe elithiwa yi-Citizens Convergence for Change okuyindikimba yebandla le-MDC Alliance lokhu kuthi inkokheli ye-MDC Alliance isisenkingeni ngoba ibandla le-MDCT lalo lathi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda oqale ngokuncoma ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya esixoxelaye izolo ecubungula ukusungulwa ubuthumuthumu kwamabandla ezombusazwe
Mahlabe Zulu simtshayeli ihlombe Mqondobanzi Magonya ngokukhuluma izinto eziliqiniso lokucubungula kwakhe ukuthi kuyini okwenza lezi nsuku sokungani ukumila kwamakhowa esidulwini laba abasebeveza amabandla amatsha sephele ama-elections bayahamba bayeforma i-organization okuthiwa yi-Pollard lapho abazagcina sebephikisa labo ababe betshontshelwe okwamanje silabanye silenye iphathi lapha layo esivukile esisebenzisa ukugcigcisa kwe-MDC Alliance esithi CCC, Citizens Convergence for Change, sebegijimile labo bahle batshela bathi yilo igama abazayisebenzisa. Lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke lapha babona ukuthi MDC Alliance izakwenza. Kunganani sita sabe siqephele siqhaphele ngoba vele siyakwazi ukuthi inyosi ezilumayo zehlisile. Abantu bonke sesibakhangelile, bonke ababindana lo Advocate Chamisa ngabantu abaningi abasebenzela uhulumende. Siqala ngezani PF, kubuya amanye amapholisa, kubuya amanye amasosha. Hatshi ukuthi bonke la maphoyisa wonke, iningi yamasosha lamapholisa hathi sebebonile iqiniso. Kodwa into emangalisayo ukuthi wonke umuntu ovukayo uvuka esithi iMDC Alliance ayilunganga. Kungani beyizonda? Ngoba imele izifiso zabantu. Ngalokho Mahlabe Zulu, singachitha isikhathi siphikisana nalaba bantu. Thina sizababizela kuground. Iground yethu phela yiyo ukuvota. Uma besithi bangaluza baza kuya kuPollard, hayi Pollard vele iyabe ingekho, lezanu phefu vele siyayithanyela. Ikuvalelisa kwayo lonyaka ngoba sesifunde okuningi ukuthi abantu bafanele babambane, bazilwelwe ngenxa yokuthi yibo abathwele nzima.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi abedlula abangamakhulu amabili 248 babanjwe igciwane le-coronavirus. Ngomvulo lolu gatsha luthe kulabantu abedlula amachumi amahlanu abathelelwe leli gciwane ezikolo. Sixoxe lomzali wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi lolu daba lutshengisa ukuthi izikolo zilakho ukuletha udubo lwegciwane leli.
Siyayithola imbiko yokuthi abantwana ezikolo kunye lababalisi babanjwa umkhuhlane nalo we-coronavirus. Kuyinto ebuhlungu kakhulu njengabazali ukuthi abantwana basuke ngekhaya bephilile, lababalisi babo bafike babanjwe ngumkhuhlane sebesezikolo. Kuyinto enzima kakhulu yithi abazali, kuyinto ke ebuhlungu okumele ukuthi uhulumende ngawuba le ndlela yokuthi alungiselele, abone ukuthi ezikolo kuyindawo ke ephephileyo ke kubafundi kunye lababalisi.
Kodwa ngokubona kwakho uhulumende wavula izikolo esethethe wonke na amanyathelo wokuvikela khona lokho osekusenzakala?
EZimbabwe abantu siphila ngentando kaNkulunkulu, siphila ngomusa kaNkulunkulu, nguye uNkulunkulu osigcinileyo. Uhulumende kakaze lanini alungiselele indlela yokuphepha kwabantu, akula even ke okukodwa ayekwenze. Ikho ke asingeke ke sithi ke njengezakhamizi zeZimbabwe sicabange kumbe sifise ukuthi uhulumende ngawenze lokhu, uhulumende kasayenzanga lokhu lalokhu. Kuvele kuyazakala ukuthi uhulumende akulanto ayenze, abantu baphila nje ngokugcinwa uNkulunkulu, ikanti bazenzela ke imizamo yokuthi baphephe abantu. Uhulumende kakukho ayebenzele khona abantu. Izikolo zivuliwe, abantwana baphungulwa abahamba ezikolo lababalisi, kodwa uhulumende akulanto ayenzileyo. Kumele athenge phela imithi yokuthi abantwana baphephe, abone njalo njalo ukuthi balakho konke nje okumele bakusebenzise ukuthiwa ama PPEs ezikolo kube nguhulumende ke okwenza khona lokho abone ukuthi kukhona ezikolo abe se monitor njalo abone ukuthi kuyalandelwa yini ke imithetho ke ye World Health Organization ezikolo kodwa kuhulumende ophonga ukuxotshela nje abantwana ukuthi bahambe ezikolo lababalisi azanganake abone ukuthi kambe kuphephile na ezikolo kambe bangavikelwa njani abantwana bakavikelwa njani ababalisi kuyinto ke ehlukumezayo umphakathi kakhulu naleyo ukuthi uhulumende akulanto ayenzileyo uphonga ukuxotshela nje abantwana njengomuntu oxotshela inkomo ukuthi zihambe zebudle emadlelweni la yikho akwenzileyo azangabe le mizamo ethile yokuthi abantwana baphephe ezikolo.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumzali ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union lokuphathisa amantombazana asakholayo kwezemfundo oluphansi okwesihloko esithi hashtag Africa Educator. Zulukandaba linga kutwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Ngokumanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi ibandla leZanu PF liqoqa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zifundiswa isiko lebandla leZanu PF esikolo seHerbert Shitepo School of Ideology phambilini kokhetho luka-2023. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umprofita weGweru oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lane 34 wadlengula intombazana oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lanye 21 emqambela amanga esithi uyamelapha. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salibona ndonke bantu bakithi ku Studio 7 balaleli ba Studio 7 njalo bantu bakithi okhuluma ngu Prosper wasekezi Prosper Ndlovu makawule kompamazi hayi ngithidami ngemphosa amazwi nje phezu kwalezi news esiyabe sizivala lapho kumadeli sana kumachronic siyabona abantu basegwanda kungathi busela bawubuya phambili uhulumende sesizamele ukumbikela sikwazi ama message awafiki yini kodwa ke siyalimala sibili bantu baStudio 7 cela lidlulisele umlayezo mpela uhulumende awuzwe zonke indawo sokulobusela obuphezulu kakhulu siyachaka sesiyadinga imfuyo yethu etshontshiweni uchaka ukuthi ungayithathi khathi isigqibo se-9 years lesi sasibekele ubati la singabe sigaba sethu under Chief Malaba singabantu bokufuya asakwazi uyophephela phi manje.
Sanibonani basakazi bethu weStudio 7 lonke, themba liyaphila undawana zonke elikhona nani balaleli beStudio 7 siyalithanda lonke. Mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property yezipha eyathathwa yizanu, ayithathwa nge-government, iyathathwa yizanu. So esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma sithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground, engakalungisi udaba lwe-ground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokubisela i-property yezipha, ngoba izipha i-property leyo wawungabaphanga, lalingabaphanga lina bantu bezanu kodwa kwakungamandla babekutheni lelokho. So besicela ukuthi ukuze silikholwe ukuthi lingalilungisa lodaba lwe-ground liqale libisele into ekhona. Imphefumulo yabantu yachitheka vele angeke isabuye ngoba litsho ukuthi lizalilungisa udaba lwe-ground, kodwa sicela liqale kuzapho phela libisele i-property yabo. Sebegugile behlupheka behawula, abanye abakini khona ngapho bayahola izimali ukuba ngamahovethi abangaphe bathephelele ndikabathole niks kukanti yona leyani property amaplazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje namakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu ababo namhlanje bafeke ngabayanga bafeke ngalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilwe lilizwe lenu so maku ukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngeground kayiqale ngokubisela iproperty yezapho kababisele iproperty yezapho lama sebeshoni laba abaningi abezapho abantu ababo bazosala labo wencinisa khona phana ngoba ngamandla aboyise ma userious mina ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngeground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubonthi ngempela ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale iground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijima lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes after usuvotele uzokhohlwa futhi uyebuya ngemva kwesikhathi uqala nje ukuchova leso sikhathi ukuze uphinde uvotele until uze ufe njengomfo wena umgabe owafohala uchiya lunjalo wena wathi singamahuhu kumele sibulawe ngedumo umgabe layo wathi kwakuyisikhathi semadness wena wathi let bygone be bygones so manje usuqala njani ukuthi ufuna ukuthi ululungise so ubone ngani imoya yabo ilele ngokuthula i-case ezosala phezu kwabantu abakho nesizukulwane sakho yimi ke uMadube uSinthiya ngisithi ma uzazi ukuthi uqinisile visela i-property yezapho ekubanikazi noma sebefile bazokwazi ukuthi bayinikeze abazukulu babo kumbe abantu babo bakwazi ukuziphilisa nabo siyabonga
sembonani balandeli ye-Studio 7 mbingelela inkomo Dlambuzi mbingelela yongifiselani thanda ukubulisa induna yami engiphethe uMadlambuzi osebhuku wami owalume khona lapha ebhanumba nkosazana Mangwenya ndisanibonani dumelani kawufela ngidibulile mabuyani ngidlulele endaweni yepolitiki yamaqembu ma ngithanda ukubuka manje ngamafitshane i-MDC Alliance sithanda ukukhuluma kakhulu nge-MRP ende okwenza ukuthi ngibone ukuthi MRP iyakhula ukuthi imoto ekhonkotwayo ngehambayo emile yayikhonkota so ngendlela abakhulumele be-MDC Alliance uma bekhuluma every time baletha ifiye baletha ukuthi kona lokho okhunye MRP ngeke kwenzeke ukuqunywa kwezwe baveza into ezimbili ukuthi ngeke kwenzeke ukuqunywa kwezwe njalo i-MRP inobandlululo iyacwasa but i-MRP ithi kona sicindezele for 41 years lena ezikolweni zethu sokufundisa amashona emakliniki yethu sokungamashona emapolistashi emabhoda nabantu abaklina abangamasekurithi abavula igeti ngamashona ebisithi khona baphe abantwana baselilimo basemathebelelendi abangakwazi ukuthi okay asifundanga kodwa bengakwazi ukuba yisekurithi bangakwazi ukuchanyela bese iqhamuke e-MDC ithi khona lina licwaswa nehlo niyacwasa but ekuveni le nto lena iyenzeka i-MDC ina for 20 years ikhona 20 years ikhona le nto lena eyokuthathelwa kwabantwana basemathebelelendi imisebenzi phambi kwamehlo wabo emakhaleni abo bengakhulumi ngalutho but ke qhamuka i-MRP imaiti yakhuluma ngako bethi kona niyabandlulula kanti ngobana ababandlulula abanye uma kuwukuthi umuntu uzasuka lena lapha asuka khona abuye ezosebenza emzini wakho athatha imali wena usalolokulamba unabantwana unezidingo ezifana nezakhe that's my question ukuthi bona bona why belandelana ne-MRP bechizane yena i-implementers zonke lezo zinto ukuthi nisibe protector i-manifesto yezana ifibethi khona i-MRP nobandlululo ngikhulumela kuzikhulumeni omafa nabochuma abavamise ukukhulumela i-MDC baforward mina bengathi abalandela izana phathanini amakhadi for i-protection uzivikela ngoba izana angithi yabulani uma ungayilandeli ngenakhadi layo kodwa uma kuza kuvote fudelani i-MRP why ngithi ivotele ukuthi ikhulumi iyasikwazi ukuthi kube nomuntu ophakama asilwele akhulwele ukuthi sesithathelwe izinto zethu thina sisena lutho siyekeni labo MDC abavikela imanifesto yezano
Salbonani, salbonani lonke basakazi labalandeli be Studio 7. Lo umankomazana wecholocho hlale hlupha. Njalo i ma voice note yakhe abalwa ngazi ukuthi kuhamba njani. Lava ngilombono ngodaba lokuvota. Ama diaspora kufanele avote. Kanti kungaba mnandi beletha imali. Nxa sokufanele kulungiselele ukukhetho bese bebeke eceleni njani. Kababe khona nje imali yabo labo ingenezini. Njalo ekuvoteni laphana ngiyananzelela ukuthi khona amaphepha la abe ezovotisa. Abantu labana babe besemaphepheni lapha basuka bengakhanyi kahle bebe mnyama. Ugcina ungasaboni kahle umuntu okufanele umvotele. So engicela ukuthi amaphepha la akhanyise abantu kanti bayenzelwani kungani kuthiwa bayafihlwa. Kabakhanye njengoba nasibazi bekhanya kodwa mase besemaphepheni abasakhanyi. Yidabo oluhluphayo lololo ngoba omunye angananzelela kahle siyaphonga ufaka nje kuphela ivoti yakhe emuntwini ongamfuniyo ngenxa yokuthi kamboni kahle udark. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Umnotho welizwe leMelika ubikwa uqhele ngesilinganiso sokuyisithupha lengxenye ekhulwini 6.5%. Lesi silinganiso esikhulu kusukela ngomnyaka ka-2003. Ingcwethi zenotho zitshayele ihlombe umongameli Joe Biden ngoba enelise ukuthuthukisa ilizwe lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 ngakwelinye icele kulokufuthelana kwabangelwa ikususa amabutho eleMelika kwele-Afghanistan. Ukuhlaziya umbuso kaBiden sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo.
Udaba lweAfghanistan noma singathi akusuye owaqalayo iwithdrawal wathola vele sekunegotiatiwe nguTrump wavumelana leTaliban uTrump ukuthi uzowithdraw amabutho awe-USA kodwa yena uBiden bekumele a-exercise amandla akhe ipower yakhe alayo njengopresident omutsha a-analyze i-situation before ayenze i-decision yokuthi aqhubeke ngaleyo agreement eyayenza Trump le Taliban. So I think kucheng is a lack of understand the situation on the ground, and therefore I think se damage international reputation yakhe. Sibonile even le France layo I jabule kakhulu ngedeal ayenzileyo uBiden leAustralia to a point where iFrance igcine idonsa uambassador wayo to the United States. So amaflop amaphutha ona la ayenzakala elandelana kangaka aseluzise iconfidence ebantwini abaningi abamsupportayo uBiden ukuthi ule good hold of e-foreign relations. Silethemba ukuthi mhlawumbe uzofunda kula maphutha la ngoba kuningi okwenzakalayo around that even nendlela ahendla ngayo abantu ababuya lapha kula order ngale border ye-Texas sibona kulabantu abaningi ababuya e-Haiti abahlezi ngaphansi kwe-bridge. So konke khona lokhu ku-create i-impression erongo ngombuso wakhe lokuthi ngendlela adila ngayo ku-foreign policy.
Ke sikhangele umongameli Joe Biden, ubona njani wena umbuso wakhe ikakhulu nxa sikhangela lokho kuthiwa i-foreign relations?
Unqoba kukhetho olubuyayo ngo-2024 ukuthi uBiden aqhubeke nge-second term. I think unqoba uzonqoba ngoba ama-Democrats ngobuningi bethu angiboni sizovumela ukuthi abantu ama-Republicans abuze, especially if ama-Republicans angafaka uTrump as u-president, i-candidate ka-president ngoba uTrump abantu abaningi sebambona amanga akhe. Njalo nje lo wehluleka nje uku-unite isizwe ngumuntu o-divisive kakhulu and lama policies awaphushayo asoma policies avunyelwa ngabantu abaningi abangama-democrats. So ama-democrats as long as bona bengabambana
sivote ngobuningi bethu again. Angiboni ama Republican ewuthatha umbuso. So i second term ka Biden I'm sure it's a cure. Kodwa kumele akwenze ikho khona lokho ukuthi kumele aqondise izinto eziningi ezibonakala ngathi zijekile. So sekumele athole ama wins abuyayo. Siyabona infrastructure bill yakhe le ma ingaphumelela create imisebenzi eminingi, ngoba okuqakathekileyo kakhulu ebantwini be-America yikuthi kube le misebenzi, abantu baphile kahle. So ma engakukwanisa khona lokhu nge-infrastructure bill yakhe le ye-3.2 million abakhuluma ngayo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo usibangelizwe engehluleka ukungena kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa Nkomo uthi akusilo qiniso ukuthi waba lilunga lebandla lezaphu kuwona lo umnyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.